Sebethwele nzima abadabuka eZimbabwe abasebenza eGermany, Austria, London, Israel, Canada, eMelika lakwamanye amazwe okumemetheka khona igciwane le-coronavirus. Abaphila ngezomculo bahlaba umkhosi ngokuvinjwa kwemicimbi yabo besithi kuzaba nzima ukuziphilisa. Omunye wabahlaba umkhosi nguNomad Thamsanqa Mkhwananzi, owaziwa kakhulu ngokuthi nguNkwali, osebenzela emazweni abalisa eGermany, Italy, Austria lamanye.
Ngilokusebenza emazweni wonke nje akuShengen, angamaShengen States. Kuqala i-Italy, i-Austria, i-Czech Republic, i-France, lamanye nje amaningi ajini. So wonke lamazwe njengoba kathesi lo mkhuhlane wahlasele kakhulu kuba nzima yini ngoba sokuze kwakhanselwa lama-shows nama-workshops.
Uthi sokunzima ukubhanda imali emazweni.
Kunzima kakhulu ngoba yikho lapha engidla khona, yikho lapha engiphila khona. Njalo lasekhaya labo balindile ukuthi angizathumela. So wakathi kunzima usazoba nzima nje for isikhashana. Sithembe nje ukuthi uzaba ngcono kwenzeka ukuthi bathi khonaye. Selingaqalisa ukuhamba ngoba mina umsebenzi iviki ngiyakwanisa ukuthi ngihambe emazwe amabili ngamathathu ngeviki eyi-1 ngenxa yokuthi amazwe akhona aseduzeduze.
Omunye okhala ngokuvinjwa kwemicimbi yemiculo nguVusa Mkhaya ohlala kwele-Austria okuqembu le-insingizi ocula njalo ezimele eyedwa.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asukazi sibona-ke kuyahamba njani ngoba everything is cancelled until further notice. Ngemonday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa azavalwa until 3 o'clock emini.
Umkhaya uthi kukhanya bavimba ngamandla endaweni zonke zelizwe njengoba kusasa kuzavalwa izikolo, indawo zokudlela, amavinkili lezinye ezithize eVienna.
Ngemonday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini. Isimo sangikhona kasimanga kuhle. I-Austria umakhelwane we-Italy, sinama-borders le-Italy. So vele abantu bayaphanika kakhulu.
Omunye njalo okhalayo nguOluhle Ncube odabuka eZimbabwe ocula i-house music osehlala kweBrithani.
Okwamanje si-affectwe isifo lesi esifikileyo abathi i-coronavirus ngoba asikhona ukuhamba siye emanye emazweni angcelelene le-England. Njengokuthi kufanele ngiye e-Italy ngiye kwenza i-recording, angikhonanga ukuhamba. Bekule chance yokuthi ngiyenze lamanye ama-events kodwa angisakhonanga ukuphumelela ngendaba zokuthi i-virus le ikhona yonke indawo, indawo eziningi.
Uthi balahlekelwa yimali eningi okunye okumangalisayo ngenxa yomkhuhlane lo.
Njengama-artist siluza okuningi, siluza le mali, siluza izinto eziningi, lo msebenzi. Ubuhlungu ngalesi sifo esenzakalayo.
UNkululeko Dube, umqondisi weqembu le-Inkululeko Yabatsha School of Arts, uthi akusasebenzeki kuzwekazi le-Europe okubemetheka khona igciwane le-coronavirus.
Lathi sesizithole-ke siphakathi kohlupho ngenxa yegciwane leli eselikhona ele-corona. Lizakwazi ukuthi amazwe esiyala ukuyaziwo, i-Austria, le-Czech Republic, le-Germany, lamanye nje amazwe ijikelele ase-Europe. Ngalokho kosekwenzakele uzathola ukuthi amazwe wonke lawa-ke ngenxa yaleli gciwane asethe afake le migomo lemibandela ethile. Izakhulu ekuhambeni kwabantu, amisa-ke le midlalo ethile lapho ehlanganisa abantu, avala izikolo, akwenza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi azame ukuthi agweme ukumemetheka kwaleli gciwane. Ngalokhu-ke kusho ukuthi lathi njengoba nje minyaka yonke ngalesi sikhathi, isikhathi lapha-ke esiphakama khona kule Zimbabwe siqonda kulawo mazwe, sibhoda nje umhlaba wonke jikelele. Kusho ukuthi sesinanzelele ukuthi kungeke kube kusenzeka ngendlela ejale ukwenza ngayo. Ngakho-ke sesikhangelele ukuthi simise nje kwesikhashana le imisebenzi, sakulindele ukuthi bone ukuthi kuya ngaphi.
Uthi loba kungasuswa imigomo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abantu bazathatha isikhathi eside ukuze babukele amaqembu aculayo.
Lanxa bengavuka beyiphakamisele leyo mgomo ekuzananzelela ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bathande kumbe ngithi baphume ezindlini baye kule micimbi esijale ukuyenza labantu abasincedisayo. Ngakho-ke sizama ukuthi siphume-ke le qhinga kumbe ngithi siphume-ke le mpendulo eqakathekileyo ezasenza ukuthi sibone ukuthi siyangaphi phambili anduba siqale uhlelo lwethu lomnyaka lo.
Kulabanye njalo abadabuka eZimbabwe abethuswa ngumkhuhlane lo abasemazweni atshiyeneyo. Omunye wabo unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ohlala kwele Israel. UmaBhebhe uthi izikolo zikhangelelwe ukuthi zizavalwa ngomvulo kwele Israel.
Thina lapha sibona emaphepheni and then kukhona namanye ama-website a-circulator information kodwa sisalinde u-prime minister nguye ozotsho ukuthi kwenzakalani. Kodwa into ekhona ukuthi ungathi mande kuyavalwa and mangithi ngiyabheka ama-numbers alokhu ekhuphuka esiya phezulu ama-numbers ekhuphuka labo ungathi bayethuka kuba ngamandla kwethuka. So meaning ama-chances okuthi kungavalwa vele yonke into mande ahayi.
Abantu bathi akulula okubhekane lozulu ongazi ukuthi umkhuhlane lo kuzachamuka ngaphi njalo kuzaphela sokutheni.